umkhonomo welizwe lethu abangamthuthuli njengoba nje imkhonomo yamazwe lonke ingabangamuhle. Nxa ulandelela into zamabhizinisi nama-financial reports uzawuthola ukubana amazwe amaningi ugoqela o-Britain nabo-America for the first time batshawe yi-inflation enye abangaze beyibone phose iminyaka eminingi isibile eminye engadlula even up to 40 to 50 years. Kuyimpumela yokudlawudlawuloku obutholakala e-Ukraine nase-Russia. Ngakho-ke nxa ukhangelo zinto njalo uyakubona ukuthi vele izinto azivilazi manga kahle ngempela. Elilakithi ngapha futhi kuhle kube nzima njalo kusuka nzima ngendaba naleyana yokuthi thina ngapha njengelizwe asilawo amathuba okuthi sithole lokhu esikubiza ngolimi lesikhiwa oda ama-lines of credit ayezithi yona umkhonomo welizwe uhambe ngendlela engani ingconwana. So konke lokwana vele kuyatshengiseni bona into lezinzima. Mina njengomuntu le angicelanga ufuna ukubala kakhulu izinto lezi ezingamabharometer lamabharometer.
Baba Pepe, ngizwe kuwe. Ithi i-Afro Barometer abantu 51% bathemba ubaba uMnangagwa umongameli, kanti i-72% ithi ilizwe lisendleleni embi kaliphathwanga kuhle. Kungenze kanjani ukuthi abantu abaningi bathembe umholi ubaba uMnangagwa kodwa ngakolunye uhlangothi besithi ilizwe lisendleleni embi?
Ngingakhosi ukuthi-ke eZimbabwe lapha-ke sinama-provinces angu-10. Ama-provinces angu-10 akhona ama-province okulokhu lokwesaba esikwazi ukuthi kwavele kwasukela ngesikhathi sikamgabe. So abantu abanxa bekuzwa ngumuntu abangamaziyo kusobala ukuthi bazakhuluma behambelana nalo osesihlaleni kathesi, ngoba babe bele lokhu esikuthiwa yi-living experience abalayo ngokwesaba abahlala kikho emakhaya ikakhulu. Kuyabonakala ukuthi kungenzakala ukuthi abantu abaningi-ke bathi 51% bathi khona hhayi umongameli u-right. Kodwa unani lwaneli le-51% ungafithi into encane ethi mhlawumbe 10 to 20% ngabantu ababe besithi hhayi u-right ngokwesaba, hatshi ukuthi babe bekutho ngoba kuvela ezinhliziyweni zabo lalo ababakubonayo. Bese kwesibili okwe-72% baqinisile sibile ukuthi abantu abayi-72% babalaba interviewer ukuthi izinto kazimanga kuhle eZimbabwe. Sikhuluma kunjenje ungakhangela-ke imali yeZimbabwe iqathanisa leya kwamanye amazwe ihlezi ihamba isiyakhuphuka isiya phezulu malanga wonke mihla yonke. Khonokhana kodwa kuyatshengisa ukuthi kukhona ukungahambi kuhle.
Baba Chuma, ithi njalo i-Afro Barometer abantu abasekela ibandla lenu leZANU PF bayisilinganiso se-44%, kuthi abasekela i-Citizens Coalition for Change bayi-42%. Okungangokuthi ngutshikilo bhanqa lapha, kakulethusi yini lokhu kuyiwa kukhetho luka-2023?
Well, akulanto ethusayo ngaloku okukhulunywa. Njengoba ngishilo mina ngathi bona kaningi mina vele angisuwa umuntu odala ukukhangela kakhulu into le ekhonywa ngamabarometer lawo. Mina ngijalo uba ngumuntu ofuna ukukhangela kuground ukuthi na uhamba njani ku-10. Ukufala khona kade kukhulunywa ngumfowethu kadeni lapha uBhebhe esithi bona abantu abaningi bayayisaba ukukhuluma. Uyabona into yakhona iyaziphikisa yodwa ngoba uzangeukuthi 51% kade khona basekela umongameli uMnangagwa, then kwethi ka-32% bathi hayi iningi lihamba kuthi. So i-32% leyo iyabe ingasayesabi na ukuthi ikhulume into enjalo yini esingayithi sort of under i-system under i-target. Abantu sebekhululekile uzikhulumela abawufunayo ngoba umbuzo lo okwaumnangagwa ubuye ujingile uguqukileyo kunalowo mbuso wawukona okwababa umgabe. Ngiyakhumbula kudala abantu ngombuso wawumgabe bakusaziwa ukuthi ukuthi ukhulume ngezamsembu ukhuluma ngoba kumgabe umuntu abehlezayo izona usebhawa kwaba kuyekungenamashuti umuntu eseceleni ngokwabana kale ngeke usebenza khona ngale uzabona seziwa ukhaleni. Kathesi lo okona uyavumela ukuthi abantu bazikhulumele ntando lezi ungathethi izinto yokela ngokuthethisa noma izini emzini wabo. Nxa umntwana ekhuluma ekhala ngezinto mhlawumbe ezingahambi kahle emzini ekhuluma kuhle uyamlalela phela. Kodwa angaqasha ukhiphe inhlamba fasi inhlamba ngabe ibhandi liyaphuma phela induku ziyaphuma phela lapho kushovane kube ngokuni ngoba vele nje umthetho wangkona wenesha unjani.
Baba Pepe, nxa sikhangela umnotho lapha abantu abaningi bathwele nzima ngoba umnotho uyadilika. Sikhuluma nje idola leZimbabwe ligugudeka mihla lamalanga kanti lentengo yezinto layo iyayikhuphuka. Kodwa umphathi ntambo wezemali uBaba Mthuli Ncube uthi umnotho uyathuthuka. Sibone izolo ekhuluma lephephandaba leNewsday sithi yena vese zwakarongeka okutsho ukuthi konke kuqoqekile nxa sikhangela ezenotho. Ungathini ngalokho?
Ngamini ungakhohlwa ukuthi ilizwe leZimbabwe kalibuswa njengamanye amazwe ine democratic process. Ilizwe leZimbabwe ungafika ukuthi lithabule ukuba yicabinet ye-executive kuphela. But icabinet ye-executive ihlala yibo abenza ama-decisions. Ama-decisions eZimbabwe enziwa ku-ZANU-PF Politburo. So lokho okukhulunywa nguMthuli kayisithi ukuthi layo ukhuluma into ayaziyo aleshuwa layo akhuluma ngoba uyibalile uqeqeshile kiyo. Kodwa ukhuluma-ke lokho okuthiwa yikudefenda iposition yepolitburo